uZulu weHarare obuthane enkundleni yeZibara Sekwa Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengconziwe ogoqela iZANU-PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha uMnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr. Sekayi Nzenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena lenye inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, yena obegqoke impahla efana legqokwa yizibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo, uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesi sikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyasijabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzi okwamanje ziphakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende ekubona esesikumelele ukuthi sikuzwe bekukhuluma ukuthi baza kwenzani ukuze beqede lokho.
Umoya uthi kungalesi sizathu-ke sithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
Njalo sesikukhangeleyo ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuthi apinpoint ama-issues sifleka out ukuthi izisebenzi zilodubo oluhle sikhangele lokuthi bona bengasikhathazi bengasibophi. Nxa sikhuluma labaqhashi ukuthi intengo kayehlise iholo kuliphezu, sikhangele ukuthi uhulumende engaze wabuya ke abuye phezu kwethu.
Utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukutshutshisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi abaqhatshi lohulumende ele-Tripartite Negotiating Forum, TNF.
Yes, i-TNF bill saphathisa ekulibhaleni kwalo, savumelana sonke. Bengani siyakhonona nje ukuthi kuthatha isibanga eside ukuthi libe ngumthetho. Ngokuthi sibone ukuthi kathesa akulama-meeting e-TNF ayenzakalayo, ngokuthi akulamthetho oyiwo oregulata ukuthi siyabe sihlangana njani sikhulumisana ngayiphi indlela.
Zize ngobuningi bazo yezisebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye, uMoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi amankampani evala kokuphela, iningi sekungabaphila ngokuthengisa besesaba ukuthiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatsha enhlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leChitungwiza, uNkosazana Anita Zimbago uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso, kumele ama-rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina singabafazi sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo lwezamadoda. So I feel ukuthi abomama they should be more, baqakathekise more than amadoda ngoba thina sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yizisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo, abenhlanganiso yabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, ummeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO, eZimbabwe, uNkosazana Hupuleng Bororo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi, ingcwethi kwezomnotho, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa kanye labekade belibazisuzulu ngendlela